iDepartment of Social Welfare ukurume iqiniso vayaphuza ukunika vadhara ukudla. Ngikuruma kanje mina esigabeni engisikhokheli khona vathi nekuvanika ngo-October 2019. November, December vadlala bengela kudla, badlala belambile. Khathesi bayabuya everyday abadhara bebuza kansela ukudla thina sesilambile senze kanjani. Indlela abaphathisa ngayo singathi ngesikhiwa they are not consistent. Because sometimes bayakwanisa ukufika about 3 months abantu bengakatholi ukudla. And ukudla okwesitshwala uyakwazi lapha eZimbabwe ukudla isitshwala that's the staple food. And ngathi sathola ukudla after 3 or 4 months kuyabe kungasarayithanga.
Ezikolo ke kuhamba njani? Bayalamba yini abantwana?
Ezikolo nawo bayanikezwa ukudla khonokho umumbu. But khathesi izikolo zivulwa. Ngake ngafika esikolo ngathola abanye abantwana befika esikolo ngama-10 ekuseni. Abantwana sekumele behambe ku-break. Ngabuze ukuthi isizathu kwakuyini. Abantwana abatshela ukuthi hano sikale sahamba sayethengisi. Sayethengisi inengo esitimeleni. Kuya kungasarayithanga. It will be growth abuse. Ngabantwana besikolo primary going kids. Ngase behamba ukuyothengisa okuthengiswayo ukuthi bezuze ukudla indawo ezesitimeleni kumbe kuma-shopping centers. Kuya kungasarayithanga.
Wona umumo emasimini ke unjani?
Abantu bayabelimile but iproblem yayenzakala ngeyokuthi kwatsha izulu laphuza ukubuya. So abantu bathi sokutshile lokuyana kade bekuhlanyelile baphinda futhi nengomo. Kulumakanje kuphumile lokho kuthi maye bakufaka phansi kuyakhula sibili kusesemanzi phansi. But hayi umumo weZimbabwe sofuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye kungasakangeleki ukuthi lowo uphuma enjini kabani but sibambane njengesizwe. Silungise lapho kumele ukuthi kulungise kona because izinto azimanga shapu. Ema-shops izinto ziyadura ifees ukuthi ibe lokho lapho kade ikhona last year akusayenelisi ukuthi indleko zesikolo zihambe zihle kuhle. Abaphathi bezikolo bengathi ama-fees kakhwele lapho abadala abasebenzi abanazo izimali. Sokunzima kakhulu. Sokunzima kakhulu okokuthi i-government or ilizwe leZimbabwe kumele ukuthi abantu basebenzele ndawonye baphake amakhanda ndawonye because akula into e-right ku-education izinto azimanga kuhle. Ubuye ku-other things ukuthi ufuna ukuthi uhambe even ezikoleni zangkhona amathicha amaningi sebalekile abanye sebefundisa eBotswana abanye sebefundisa samwe lapho banikwa khona imali. So akula into ongayipointa elizweni ukuthi lapha yikho ku-right. Ithi benganika another officer to help one other officer who is working by herself that lady. It was like isikhethi ahlala laye kukansi uyazitshele izizathu zokuthi i-reason why bephuze ukukhotisa ngeyokuthi usebenza eyedwa. But I'm saying uhulumende yena nxa esiyi-addressa uyasi-addressa asitshela akula muntu uzakuvala njani but time sebephuza ukunika ukudla kwangkhona.